So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngesonto ku 23 Ntulikazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManikaland neMathebeleland North.
Akula muntu osengwawakoswa abana ahambe emaralini awezanupiyefu nalamanga lawani. Abantu bayazivela, abanye babona beqhuba ngenyawo, abanye ubona begade emaralini kungela muntu obanjwe ngabali.
Asesemaphethelweni amalungelo okuthi abantwana abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ukumela eleZimbabwe kumbukiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists.
Kasi usakhathisa onina amabhethi etiketi lezithupha bathatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. Nxa umzali engelasithupha kelabhethi etiketi akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuthi ngubani okufanele abe yinkosi yamaNdebele.
Umbuso wakithi buvelo lama-boundary kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi baba uKhumalo sekumele kwaba ovala kuZulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke, bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yamarali aleli bandla njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManikaland leMathebeleland North lapho umongameli Robert Mugabe asebhotabhote khona. Umeli wedale lephalamende emela impophoma phelandaba umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla saleli bandla uthi umhlangano obuselupane kuthange unikeze ibandla lakhe yamadlabuzane okukhankasela uKhetho.
Into enhle engibone ukuthi abantu bayasukuma ngobuningi babo bezosekela ibandla labo eleZanu-PF. Umongameli ulokhu ekhuluma egcizelela ngendaba yokuthula ukubana akube nokuthula, waze wakhuza abanye ontanga abade besebenzisa ibizo elebandlele eleZanu-PF ukuyenza ukuganga ukuthi akufundakali kona kubana baze bakhulume egcekeni kanye lomama uFirst Lady umama uFirst Mugabe laye uzowatsho laye ukuthina laye njengomama ozeleyo uzwa ubuhlungu xa ebona abantu besenza udlwangudlwangu kwabanye abantwana. Sisiya ekhethweni yiniko emihle eyamukelekayo kakhulu ngoba asifuni ukubana kube le gazi elichithekayo, asifuni ukubana kube labantu abalimalayo, asifuni ubana kube labantu abaluzayo kumbe ngitsho ne-property yabo ngenxa yokuthi wona sowufika isikhathi sokhetho. Isikhathi sokuthi yona wena lami sizikhethele abakhokhele siyabe sibafisa sibafuna. Nxa sibona okuthiyeneyo akuseyiko ukuthi na sihlobo somele kuliwe kundithokozile ukuza abathungameli bethu bexukusela ngendaba ezinjalo ezokuthula njengoba sesiya ekhethweni.
Ngabantu abasekela ibandla leZANU-PF lomongameli Mugabe,
akula muntu osengwawakoswa abana ahambe emaralini awezanupiyefu nalamanga lawani. Abantu bayazivela, abanye babona beqhuba ngenyawo, abanye ubona begade emaralini kungela muntu obanjwe ngamandla. Lokanti banjwe amandla ngabantu nje abayefuna ukukhuluma nje into nje bezama ukuchothoza ibandla eleZANU-PF. Kodwa into ekhona yokuthi abantu basukumela ngokufunda kwabo. Ye, bakhona abanye abavele kwezinye izigaba but bantu balutshwane abathanda ukulandela lapho unomongameli wabo khona. Kodwa iningi labalandi belaphanelubani ngabantu abavela eMathebeleland North yonke jikelele.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma idalele ephalamende njalo elilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Asese maphethelweni amalungiselelo awukuthi abantwana abani abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ekuqaleni kwenyanga ezayo ukumela eZimbabwe kumbukiso wesifundo seScience oweNorthern Gauteng Expo for Young Scientists eUniversity of Pretoria. Abantwana laba bavela eGayela eUmfundi emkhulunyelwa leMandindi, njalo isikolo sabo asilandle ukufundela isifundo seScience eLaboratory. Inhlanganiso yeMopane Foundation Trust International yakwele Bhilithani eyiyo eqoqelo luhambo ithi abantwana laba uLouis, uGiven, uMenelisi loAndile abakaze bephume eNkayi, njalo abathathu zintandane ezigcinwe kweyisemkhulu, kukanti owesine ulomzali ogogekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso eZimbabwe umfundisi Hlanganani Dube uthi sebecele ugatsha lwezemfundo ukuthi luncedise ngencwadi zokuhambisa ezama-passports ngoba zilokhu zingakaphumi. Siqale ngokumbuza ukuthi bekulula na ukudingela abantwana laba incwadi zokuhambisa.
Kwasita kakhulu ngoba abanye babo xa sizathathisa onina kuma-birth certificate lezithupha, then from there bazothatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. So hayi, kube lohambo sibile lungalisi lufuna ukuthi sibike abantu bafuqe okuzwayo, ngoba nxa umzali engela sithupha kela birth certificate akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Kodwa imbangela-ke bebehlezi nje bengalazo lezo ncwadi.
Ngakhangela kahle ugaba senkayo laphana, abantu abaningi abalazithupha abalamapho. So kungathi nje abantu nje bakwamukela uhlala bengalawo, kodwa laba sibili abazali bakhona bonke balesibona labo, hhayi phela abazali bathathe abanye bakhona.
Udaba lwemali-ke laliqoqa ukuthi kube le mali ezancedisa ukuthi ababalisi labantwana behambe kwele South Africa.
Hayi, imali silokhu sisayiswela kakhulu. Okwaleli thuba sisiyenelise ukuthi zuze imali engange-$300 eyiyo evume ukuthi thathise abantwana ama-passport. Kodwa-ke imali esihleke sayiswela yokuthi abantwana bekhona ngale e-South Africa, ngoba sithi bahlale almost a week khona ngale. Siyayiswela imali yokuthi sibadinge indawo yokuhlala, indawo yokudla, kanti lokuthi bahambe ukuphenduka besiye e-South Africa.
Njengoba sokusele amaviki ambalwa ukuthi abantwana behambe, imali le libona ingani izenela yini? Njalo nxa ingenelanga kule minye imizamo elizayenza ukuthi ngempela behambe.
Ukufika kwethu ukuthi bahambe sokuqhuba sikhankasa, sicele ebantwini ukuthi bengasisiza kakhulu abantwana abafunda eSomakhwilili khona ngale eNkayi ukuthi banethu abanabo abantu babo ukuthi bahambe. Kodwa-ke bathi singama-organizers alokhu kusele ukuthi bake ulutho lokuze ukuthi abantwana bahambe, ngoba sifisa ukuthi kele uhambo lungaphi.
Abalesifiso-ke sokuthi labo bencedisa abantwana laba ngemali bengasa ngaphi usizo lwa?
Kuba lula nxa bengafaka ku-ecocash lezi inamba 0773 721 780, seZimbabwe 0773 721 780.
Ebulenjini-ke
i-email address yami ithi yona dubehlasto@gmail.com, dubehlasto@gmail.com.
Lo ngumfundisi Hlanganani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation Trust International, sixoxela ekoBulawayo. Iningi lithi obengumgadli weqembu leHighlanders uRodrick Mutuma kanye leqembu aselidlalela eleyada bathethe inyathelo elihle ngokunikeza iqembu leBhoso isipho semali, yona okungakazakali ukuthi inganani. Kusenjalo, osaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya usegcizelele ukuthi abalandeli beqembu leBhoso bengamsoli uMutuma ngokuthiya iqembu leHighlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UNgwenya uthi abalandeli kumele bazwisise isimo esibhekane loMutuma esokuthi imali abeyithola kuqembu leBhoso ibingeneli ukuba anakekele imuli yakhe ayitshiya esigodlweni iHarare layaphinde yahlale kuhle edolobheni lakoBulawayo. UNgwenya uthi ngemva kokuba lomdlali ebachazisele ukuba iqembu leyada liyamfuna njalo limthembisa imali ethe xaxa, bakhulumisane laye kanye leqembu leyada bavumelana ukuba ahambe ngesihle.
Mutuma ukhone esasimkolota sathi wani yena wathi secitsha-ke khonokho kade simkoloda thina njengethimu. Akulalutho esimkolodayo kade senuntu, usihambele sibilekuhle.
ukuza kukamtuma kuqembulayo lendaza ekuqaleni komnyaka kudabule phakathi abalandeli beqembuleli njalo emhlanganweni we-extraordinary general meeting obekhona ngempela viki edluleyo. Amanye amalunga asole kakhulu ukuthengwa kwabadlali abasuka ngaphandle kwedolobho lakobulawayo, bona ukucatshangelwa ukuba baye bezodinga umsebenzi kuphela kodwa bengelathando leqembu.
Sekele nini uzenza onqambweni sithatha abantu abangayisibo sibafana emaphapheni.
Ekufikeni kukamthuma kuqembula elendazi kulo somabhizimisi wayethembise ukuba uzakhokha imali yakhe eye-signing on fees kodwa akasakwenzanga lokho. Iqembula elendazi lithola usekelo lwemali oluvela kubhanga lebhanki ABC kodwa leyo mali siyaqunywa okokuthi isisenela ukubhadala abadlali kuphela. Ungwenya uthi umthuma njengomdlali ofike kuqembu lebhoso imali ivele isiqunyiwe ubephiwa imali enganganani, njalo inkokheli yeqembu lebhoso izwisisile izikhalazo zakhe njalo isicelo sabo ngesokuba labalandeli bazwisise.
Tuma usukile kodwa kathabanga ngoba kade ufuna ukudlalela lona iqembu leli kodwa imali yakhe kade simhlupha ngale Harare ukuthi hayi xa imali yangikhona ingeneli siphenduka phela sihlupheke siyindawonye ngapha eHarare. So uhambile ke umtuma ukhona ngale eHarare, simfisela impilo enhle khona ngale.
Phezu kokuba umtuma wesule isikwelede abesikolodwala iqembu le-Highlanders, iqembu leyadala ikhokhele iqembu le-Highlanders imali yokumthenga njengoba lumdlali ubelokhu esasele sivumelwano somsebenzi leqembu lebhoso kodwa ungwenya akathandanga ukutsho ukuba baphiwe malini. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingujoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Kelvin ongumkhokheli weqembu le Control Tribe elisebenza lokuphatha abahlabeli bomdumo we hip hop, laye ongumhlabeli odumayo ngobulawayo. Iqembu leli lizabe liphatha umdlalo ongaphansi kwesihloko esithi Made in Bulawayo. Vin, mfana, ngiyakwamukela kuhlelo. Skipani?
Skipani Gazi.
Ah, lutho lutho, abopopayi kuphela Gazi.
Sure.
Masixoxeke, njengomkhokheli weqembu le Control Tribe, kuyini okwenza ukuthi likhangelele ukuphatha umdlalo lo?
Yahle kahle, iMade in Bulawayo into esayiqala la minyakeni odlulileyo, into yokucelebrate nje uba ngama abafana abasakhulayo ababulawayo abenze music ku celebrate celebrate i-city yethu Bulawayo yabo.
Likhangelele na ukubambisana labanye kulomdlalo?
No, sinabo abangani esibambisana labo bese lo bhawoda i-CAC siwenzayo e-Control Tribe, yithi ama-promoters akhona, yithi sifake imali yakhona, even laba abantu ababuyayo siyababhadala ukuthi bebe khona.
Awungichazisele kahle umdlalo lo uzabe uhamba njani, ngubani uzabe ehlabela khona, njalo kuzaba umdumo bani?
Uzabe kuyi-hip hop kuphela ngoba i-hip hop okwamanje umculo lwana abantu abaningi abawukhayelela phansi, abawuthathela phansi, even ama-corporate abakafuni ukuzisondeza kithi ngoba bathi umculo wethu awula direction, awula order. So mina njengomuntu oqalayo yonke into nje ye-control le Made in Bulawayo, ngabona ukuthi mana ngiyenze ngithathe mina self ngifake i-hip hop kwenye ilevel abazayibheka khona beyibona ukuthi how okay. So i-hip hop ile direction yabuke yalaleleka ngoba okwamanje abangabhilivi kithi. Mina yimi abathi main artist ngiyabulo GTI ngomunye we-control tribe, ngiyabulo Mawiza ngomunye we-control tribe, akuyabulo Azazi ngomunye futhi we-control tribe, kuba nabo POY lo mfana lo obehlupula la emalangeni asilandela bayoda sayigqiba lami indaba yabona. So sakhulumisana siyabona sesikhuluma kahle ngabona ukuthi mana ngimfake into enye la ngela uphakathi.
Kanti akulabafazi
bakhona Azazi is a female rapper la kulo bar la futhi ngosifazane.
Ukhangelele ukuphoforma ingoma ziphi kulomdlalo?
Ngahlala ngizaphoforma ingoma abantu ezilutshwana abantu abazaziyo ezinye ngezintsha njengabo ojeki mount kwayizo nje emalangeni angazi sayi lonyanga ngikhipha uJeki ngakhipha bese ngikhiphe le ingelethwa ulokshini
manje mina Vin ngilesicelo gazi
yeah
ngilesifiso sokuthi kulumdlalo uhlabelele yangoma ibulawa is got hot cheeks
Chaba
shanga yela. That's right.
Nyazi vele office bazayincaya la. Itim vele izivulawayo, made imvulawayo. And it must be as if brave is othi manje yahambelana.
Balaleli, wathi ngidlalele ingoma yakhe uKelvin ukuthi lizwele ukuthi ingoma yakhe ihamba kanjani. Ngoba ibulawayo ga hot cheeks. Abantwana bababa. Bon. Ibulawa yoga hot chicks You thought like it's summer Melogi shinli to my sabab sinyangiz Nabantwa naba ya baba Stas kwenye ngami Ibulawa has got hot chicks Itolopa lagu bulawa elikwele labafaza bahle Kelvin Ungena kulumdlalo kuzabe kubiza malini?
Amadola amathathu nje, $3. Ikhupho ke eminyango la, eminyango yabo sokhupho yabo sasafaka kube ngama amadola nje ama i5.
Umdlalo lo uzabe wenzakala ngapi?
Yabusenzakala e-Elite 400 la ese Robert Mugabe le 10th Avenue. Lo nyaka we going all out vele.
Hayi kazi isikhathi sesiphelile. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo mfana.
Hayi ngibonga mina.
Balaleli. Limzilo Kelvin masambe sonke siyethakazelela abahlabeli bethu kobulawayo mhla ka 12 kaNcwabakazi masambe sonke olivalelisayo nguMike Hobe lilale
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington. Guess is all gives to where Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amasiko ube ukhona solo akuse.
Lamhla siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kwenkosi. Nginenhlanhla ngokuthi ngilomnumzana Peter Zudekalanga eKhumalo odabuka esikhosini njalo lobaba uGreater Sibanda yena othike kagcotshwe uRaphael Stand Khumalo. Baba Sibanda sizokuthiwa uyagcotshwa sibili uKhumalo ngompandula.
Siyaqhubeka sigcoba inkosi yakomthwakazi hathi eyamantungwa kodwa yakomthwakazi mhlaka 12 September sizabe ibuthene umthakazi wonke uZulu wonke uzabe buthene khona apha kobulawayo nje uzaziswa lapha uzabe buthene khona siyaqhubeka phambili kungelanda lokho okukhulunywayo baba ngoba lokho esikwenza kwakomthakazi hathi kwamakhumalo
baba Khumalo nantu daba ngona ukuthi baqhubeka sibili ngodaba lolu wena ukubona njani
angithi project ngeyabo nxa beqhubeka ngayo bafanele bazise abantu ukuthi kathi iproject abasponsorwa ngubani njalo basebenza labaphi abamasiko kumbe nxa kuyukuthi bayakwenza kuyevele kuyiba abakuqalisileyo kufanana lokuthi sifice umuntu eku-race that is start on your mark singakwazi ukuthi i-winning point yakhe kwini siyabuyela nini kuproject yethu thina esenzayo thina sisebenza labadala sisebenza labantu into lekayiqalisanga last 2-3-4 months kumbe iminyaka engu-2 edlulileyo kusukele kudala ilokhu ibunjwa njalo ibunjwa emthethweni wesintu samandebele hathi ukuvuka umuntu ezasithi hayi yini engiyinkosi ngakho ngilandelani thina ngokwethu asazisi ukubone ngaleyo ndlela kodwa bona ngokwabo bakubona kuhamba ngaleyo ndlela abaqhubeke ngeproject yabo bazise kodwa abantu ukuthi basekelwe ngubani
ye baba Sibanda lisekelwe mbani
hayi thina baba sisekelwe uZulu wonke okukhanyayo la kumhlaba wonke njengoba ubonile lawe namhla ka 8 July ukuthi abantu kade bekhona abantu babasekela linto umthwakazi ngiyoseke
Uyatsho lapha ke Khumalo uthi umthwakazi uyasekela.
Esingakufuniyo ukuthi kukhanye singani sivusa okwethu ngokucindezela project yabo. Okwethu sikuvusa ungahambelani lalokhu bona abanjani abakwenzayo. Okwethu abantu bayakwazi ukuthi kugcile esintwini sabo. Kanti kungani amabhasi athatha abantu lapha village ayiluthatha abantu kona nxa isiya kuba political rally ikho abantu abebaningi abantu kababizelwa ku political rally nxa kusenziwa umcimbi wokukhumbula ngokwenkosi ngokuvuselelwa okwenkosi abantu bazenelisela ukusuka lapha abasuka khona bayefika entweni yabo yesintu njalo thina esikuvusayo akuphakanyiswa flag akula mposi esengaphakamisa iflag njalo thina esikuvusayo akukhulumi ngokuthi iboundary yethu iphelela naphana geographically ngesikhiwa lapho okuphelela khona umbuso wenkosi kulapha okulabantu abakhonza khona inkosi nxa umuntu engabasemtare ekhonza leyo nkosi ubukhosi bakhe buphelela khonapho esikwaziyo ukuthi lokhu okukhuluma ngokudweba kwama-boundary ngokwama-political activists esingaphikisani lakho ngoba ngasikwazi ukuthi usukela ngaphi njalo kuyaphelela
ngaphi
kodwa thina kasikhulumi ngalokho sikhuluma ngokuvuswa kobukhosi lokuba nenkosi yamandebele kusukela lapho kwaphelela khona
ye vala ngamafutshane-ke baba Sibanda
ngiyajabula ukuthi ubaba uKhumalo uyatsho ukuthi vele lokhu thina esikwenzayo bona kayisikho abakwenzayo thina esikwenzayo kuvuselela umbuso wakithi owawukhona kusukela ngomine kuzike fika u-1893 umbuso wakithi buvele ulama-boundary kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi ubaba uKhumalo sekubuyele kwaba ovala kuzulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amandebela akhululeke bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida ezindlini zabo kumbe amantshomane kumbe yini inkosi yabo ibakhangelele konke khonokho thina kasikho lapho thina siphakathi kobukhosi lo mbuso yikho lapho esikhona
kuyi baba bakhumalo hayi ngamafutshane kakhulu sibili
thina ukugcotshwa kwenkosi ezagcotshwa ngokwesintu ayisoze igcotshwe zinyanga ngoba esikwaziyo njalo esesikunanzelele ukuthi abantu benyanga yibo abazinyanga yibo abagijima ngalo umsebenzi kababa uSibanda akhuluma ngawo
ngithathele lithuba ukuthi mbonge umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo ozalwa esikhosini lo mnumzana Greta Sibanda osekela-ke uRafael Stanley Khumalo ukuthi abe inkosi yamandebele olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani
We ma siwe munye tina siwe moya munye sifuseleli ngoma sendulu amasiko
siyabonga Gibbs ke sizwe eziphathelane lokholo silontunga mili inkomo we studio 7
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ye lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje hlangana kuhlelo lethu lolo luqhakathekile
asikhangele udaba lokhetho siyabona luyasondela ngokuya kwemihla lamalanga lina njengamakholwa esiKristu njengamasonto njengamachurchi imlandu bani elilawo kulolu khetho
indaba okhuluma ngayiqhakathekile kakhulu thina amabandla abamachurchi silomlando omkhulu kakhulu okuncedisa ilizwe lethu ukwenzela ukuthi ukhetho luba khona lube lukhetho olulokuthula siyananzelela ukuthi ngesikhathi lezi ezedlulileyo bekusiba lobudlwangudlwangu ukuthiselwa kwabantu izindlu lokutshaywa kwabantu ngenxa yokuthi abantu babengafuni ukuvuma ukuthi abantu babona izinto ngendlela ehlukeneyo ngakho thina siyibona silomlando wokufundisa abantu bezimbabwe iningi labo eligcwele phakathi kwamabandla ethu ukuthi abantu bavumele ukuthi omunye umuntu uzabona izinto ngendlela ehlukeneyo abantu abaningi baba lokwesaba nxa sokufika kwisikhathi leso sokukhetha ngakho sifuna ukukhulumisana abantu ukuthi kuphume lokhu kwesaba ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuzikhethela inkokheli abazifunayo bengesatshiswa ngabanye abantu kumbe bengethuselwa njalo benze umuntu esesaba uNkulunkulu kuphela njalo bekwazi ukuthi nxa engena laphana ebhokisini leliyana lapha akhetha khona uyabe nguye yedwa kulamunye umuntu ombonayo umuntu kuphela omkhangeleyo nguNkulunkulu akhetheke ekhululekile emoyeni wakhe ekhetha leyo nkokheli ayabe eyifuna njalo lube lukhetho oluba mgceke ukwenzela ukuthi impumelo yalo ingagcini iphikiswa ngabantu kodwa kube lukhetho oluzabe luvunywa yibo abantu bezimbabwe Zimbabwe luyevunywa njalo la ngaphandle ukwenzela ukuthi lizwe lethu libuyele likwazi ukudlelana lamanye amazwe ukudubeka kwabantu bethu kuphele. Siyananzelela njalo ukuthi okunye umlando thina silawo ukuncedisa abantu ukuthi bekhangele umbhalo ukuthi kathi nxa uNkulunkulu esithi kukhethwa inkokheli kufunakala abantu abanjani. Ngakho-ke baya bekhangela laphana ukuthi kudingakala abantu abamqotho, abantu abangalabutsotsi lobudlwangudlwangu, abantu abakwanisa ukunakekela abantu abadubekayo, izintandane, abaselokazi, abantu abakwanisa ukuphakamisa impilo yabantu jikelele eZimbabwe. Yize inkokheli abantu abakumele bezidinge njalo bazikhethe, inkokheli ezilombono ngelizwe lethu, ezingazikhangeli zona zodwa, njalo inkokheli ezingalabuhlela, ezingajontshiyo izinto okumele ziye ebantwini. Sikhangelele inkokheli ezinjalo ezaba lenhliziyo ngelizwe lethu, ngenhliziyo ngezigaba zabo. Yindlela thina esiyabe sincedisana nabantu ababuya emabandleni ethu, sibaxwayisa njalo sibafundisa, njalo sifundisa labafundisi ukuthi befundisa abantu abangaphansi kwabo.
Injengamakholwa siyazi likhonza uNkulunkulu oyedwa, kodwa nxa selifika kwezombusazwe lapha lehlukana, sibona abanye bavotelale abanye bavotelale, kungani?
Ngenxa yokuthi ukusweleka kwemfundiso. Kodwa kwesibili kumele sinanzelele ukuthi abantu laba abasoze sicabange ngendlela efananayo ngenxa yokuthi iBhayibheli alisitshela ukuthi votela inhlangothi enje. Laphana kumele sikhulule lathi abantu benze abakufunayo. Kodwa-ke kumele umuntu azibuze ukuthi leli bandla engabe ndisekela liyenza izinto ezisekela ukholo lwami yini, kumbe lenza izinto ezimelana lesi Kristu. Kutho ukuthi laphana uyabukhaya ukuthi inkokheli lezi izikhethayo ziyabandezela abantu yini, ziyahlukumeza abantu yini, ziyanakekela laba abadubekayo yini. Ngakho-ke ukhetha khonapho ukhangele konke khonokho. Yizinto thina kathe siphatheka ngakho, ngikhuluma kanje siyabe sibhoda sifundisa abafundisi ngakhonokho ukwenzela ukuthi bona bancediseke abantu abangena emabandleni abo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asidibane ngeviki ezayo.
Siboya kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Igama lami nguNtungamile Nkomo.
Ngesizwe umculo othi kanye nawe owe Man of Influence.
Namhlanje yakhuthu umoya Uthanda zankosi yami yacela ngiyacela manje mina kanye nawe nkosi kanye nawe kanye nawe nkosi kanye nawe nkosi yami ngihambe mani ngambi mihla yo kanye nawe nkosi anifune anifune yami ndlela mayipheli ntando ya mangihambe mangihambe mina kanye nawe nkosi kanye nawe nkosi kanye nawe kanye 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 nawe nkosi kanye nawe nkosi.
Ayike isikhathi savume kuba sisube sisonke, kodwa singehlukani ngesikhangele ebesilazo. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe, njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManikaland, leMathabeleland North. Asesemaphethelweni amalungiselelo okuthi abantwana abafunda iSomakhwilili Primary School eNkayi baye eSouth Africa ukumela eleZimbabwe kumbukiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.